Ipholadi yabunjwa kulenjongo eziningi esikade sizikhangelile. Kodwa okwamanje ngizafuna ukuchasisa ngezinto ezingu-3. Okwakuqala, khona ukuthi abantu abancintisanayo ku-election, kukhetho olwadlulayo, bahlezi ndawonye bayakhuluma, bayakhulumisana, kungela kuphikisana, kungela kuhlukuluzana. Yona leyo for us is a peace building infrastructure. Ukuthi kubonakale elizweni lapho ukuthi siyakhankasana, sincitshisane kukhetho, kodwa nxa ukhetho soluphelile, siyahlala phansi sibonisane ukuthi ilizwe lethu lingahamba njani phambili, okwenqubela phambili abathi i-development ngesikhiwa. Okwesibili, sabumba ipholadi sifuna lokuthanda nokufisa uku-advisor i-government in different areas, ikakhulu kwezomnotho. And khona lokho sakwenza kuhle sibili ngoba sahamba sisebenza lama committees awe achiene yang 6. I-committee yethu ye-economic committee yayenza imihlangano emikhulu eminingi sicebisa uhulumende mayelana nezomnotho. Okwesithathu okuqakathekile esiphume lakho ikuthi sangena sisithi kumele siyodiscussa, kumele siyokhuluma ngendaba yama-electoral reforms. Hayi la kanye ama-discussions abakhona, saphuma le-16 points document yethu eyama-electoral reforms. Asikho thina ukuthi singabantu abaphongu ukumemeza ukuthi sifuna ama-reforms, sahle sawafaka sawabhala ephepheni ukuthi ama-reforms esiwakhangeleleyo ngawathi ayi-16. Kodwa okwamanje ngifuna ukukhuluma ngeyodwa ukuthi thina vele sibona ngazathi ukuthi kusilungele elizweni lethu, sifisa ukuthi i-electoral system itshintshe from i-hybrid esilayo khathesi siyenze straight proportional representation throughout. So yizo izinto ezingu-3 esazenzayo sikuPholad. Siyasuthiseka ngomsebenzi wethu esiwenzileyo and asila kuthandabuza.
Liyasuthiseka yini ngendlela amalungiselelo okhetho aqhutshwa ngayo? Sesikhangela ugwalo lwe-delimitation kanye lolwe-voters roll. Siyasizwe amanye amabandla aphikisayo ekhonona.
Siyajoyina laba abakhulumayo ukuthi amalungiselelo akhona kacacanga njalo akulungiswanga ngendlela ekade siyikhangelele. Indaba ye-voters roll ukuthi vele akukhanyi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Okwe-delimitation lakho sakucubungula, sakukhangela, sabona ukuthi kulezinto eziningi esikhonona ngazo. So hayi sindawonye labanye ekuboneni ukuthi amalungiselelo ethu angani akakho straight.